ngikhangilele ukubana ke siye campaigna singela ke ukuhlukunyezwa njalo ukubana abantu ke bazavota ngenxa yokubana abantu bakhangele ukubana kube le nguquko ke ikakhulu ke emaphandleni ke esikhangelele ukubana ke sizawina amanye njengoba ke sawina ukhetho odlulileyo manje manje ke eChipinge naseCarriba soza besihamba njalo kuyabonga abantu ke eCarriba siyebonga abantu eChipinge abasivotelayo sikhangelele ukubana singawina ke ebulilima lasegokhwe ke siqhubekele phambili ukubana siyebonga abantu ke ngokuma njalo lokukhetha ke ukubana elizweni kube le nguquko.
Nkuthole kuhle uthi lizaba le mihlangano yebulilima ngempelasonto iyabe ingaphi kahle kahle njalo kuyabe kulobani?
Ebulilima ke sizadeploya ke ama-champions ethu ke aphezulu ke i-organizing izabe khona ngale kuzabe kulabakhokheli abafana labo professor Washman Mube ke kuzabe kulabantu bedalela ephalamende ke abaningi azabe khona ke bephusha umkankaso njalo ke egogwe umongameli uzahamba khona ke ukubana ke ekankasa njalo ke lokulungiselela ukhetho lethu ngeviki ke ezayo ke so sihlamalungiselela ukubana ke umkankaso wethu ke uhambe
kuhle. Ngaba khona mhlawumbe abangakuboniyo ukuqakatheka kokuvota kuma-by-elections lawa ikakhulu awamakhansila ungathi aqakatheke kanganani?
Sikhuthaza abantu kakhulu ke ku-ward 1 ebulilima ukubana ke bephume ngobuningi babo ngenxa yokubana ama-by-election ke asonzisa kuphela kodwa ke asincedise ukubana siqale ke amalungu okuqala ukuyafoma uhulumende ngenxa yokubana kufanele ukuthi sibe siwine phasi ngenxa yokubana sikwanise ukulungisa izinto zekhansilini xa singalungisanga kumongameli asikwanisi ukulungisa izinto kumongameli phezulu kupresidenti singalungisanga singagcinanga kumakhansili so kuqakathekile ukubana bevote okwesithathu njalo kuqakathekile ukubana ke abantu ke bezwisise ukubana ama-by-election lawa aqakathekile ukutshengisa ukubana inhlanganiso yethu inhlanganiso yabantu iqinile njalo lokusekelwa kwabantu so sikhuthaza abantu egogo kabuyuni sikhuthaza abantu ke ebulilima ukubana bephume ngobuningi babo njalo abadala labazali obhuti labosisi abangaphandle kwelizwe kubo-South Africa labanye abalehlobo ke ebulilima lasegogo ukubana befoni bekhuthaza abantu ukubana bephume ngobuningi bevota njalo bevotele ke inguquko ngenxa yokubana amakhandidethi ethu ungabona ngamakhandidethi avela emphakathini yabasinika abantu ngenhlelo yethu esithi i-consensus candidate selection ubana ke sibe labantu abavela ebantwini.